njengokufana lemadolobheni abantu bemakhaya bathwele nzima bathwele amagabha avuzayo ngokubana phose yonke into ethengiswayo emakhaya isithengiswa ngedola lemelika kuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyane ukuthi imbo ibhondi lezimbabwe leli seliwile aliselamandla alisathengi lutho konke nje izifuyo ongazinakana onkomo ombuzi onkukhu konke kuthengiswa ngedola lemelika hamba njalo futhi emavinkilini ubufumana ukuthi bavele sebethengisa ngedola lemelika kumbe ngerandi yeSouth Africa lanxa bebefaka intengo ngebhondi leZimbabwe ibiqansiswa kakhulu okumangalisayo ukuthi umuntu aze abone kungcono ukuthi athenge ngemali yaphandle kwamazwe mina kami sebekwenza ngabomo ukwenzela ukuthi abantu bekubone kungcono ukuthi bathenge ngiyaphandle kunzima kakhulu ngokuba nizafumana ukuthi abantu emakhaya kabasebenzi kabala ndlela yokuthi bangenza imali abasenelisi ukuthenga othukela abasenelisi ukuthenga impuphu indlala ibhakile abantu kabatholanga lutho emasimini lamabhasi bagada ngedola lemelika kumbe ngerandi yeSouth Africa lezikolo sebegqugquzela ukuthi kakubhadalwe ngedola lemelika kunzima ebantwini bemaphandleni kakhulu laba abahamba besiyawoda impahla zabo emadolobheni kumbe phandle kwelizwe into abaningi bamavinkili bathole nzima ngokubana kathesi ukuthi asukumise imota isiyawoza impahla kumele asebenzise ifiweli kumbe into amafutha emota abiza intengo yemali esabekayo azothengisa impahla zakhe ngemali ephezulu okugcina sokulimaza kakhulu izizalwane zemaphandleni ngoba yizo sokumele zibhadale imali yamafutha liyana ukuze azuze achaze iindleko zakhe kumele ayifake ebantwini so kungakho-ke impahla zakhe kumele zidule
njengenhlanganiso ezizimeleyo liphathisa ngani njalo zikhona ezinye inhlanganiso ezinika abantu ukudla kumbe ezibafundisa iinhlelo zokuziphilisa sike sakhuluma lo mphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane wathi bayabafundisa amabhizinisi athile ukwenzela ukuthi bewaqhube beziphilise liyakubona yini lokho
ye eqinisweni zikhona inhlanganiso ezigqile ekufundiseni abantu kodwa lezo nhlanganiso kazenelisi ukuthi zingene emaphandleni wonke ungafumana ukuthi engxenye kusiqinti esiyilenti district enjengelupane kumbe njengenkayi kumbe njengetholotho engxenye elamawadi esingathi on average indawo lezi lamawadi angu-30 ufumanisa ukuthi kule nhlanganiso ezenza khonokho engxenye kumawadi amathathu kumbe amane okutho ukuthi amawadi amanye angabe phezu kwamashumi amabili kawatholi lezo nhlelo kubhenefitha abalutshwana kungenxa yokuthi lalezo nhlanganiso kazila esingathi ngama-resources okuthi zenzele umsebenzi ngokudephileyo zingene zisabalale indawo yonke yebo zikhona kodwa kazisabalalanga indawo yonke ababaningi abantu abangatholi lutho kukho khonokho kuthola mhlawumbe abantu kumawadi amalutshwana.